Soku izika disenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olambulela kustudio 7 ngesonto mhlaka 1 kuLwezi 2020 nguGifts Dube. Endabeni zethu lamhlanje, kulo muntu obulewe yiCOVID-19 izolo eZimbabwe, osekulabantu abedlula amakhulu amabili 234. Asebebulewe ngumkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala sesikhwameni sikankosikazana Henrietta Buswaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Kulo bantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million asebevote kukhetho eMelika oluzakwenziwa ngolwesibili.
Kulo nyaka banenga kakhulu abantu abayenzi early voting.
Umculi olodumo uCalvin Nhliziyo usengcatshiwe koBulawayo.
UBulawayo usukumile ngobuningi bakhe, lami ngisuke ngikhuthaze ukuthi at least umuntu wakithi laye ubekiwe bamhloniphile.
Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulo msakazo. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezempila kahle luthi kulomuntu eZimbabwe osanda kubulawa ngumkhuhlane weCOVID-19 labahlanu abahlolwe izolo batholakala bele coronavirus. Uhlangothi lolu luthi umkhuhlane lo usubulele abantu abedlula amakhulu amabili namathumi amane 243 solokho waqhamuka eZimbabwe ngombibitho lonyaka. Luthi sokulabantu abedlula inkulungwane eziyisitshiyangalombili namakhulu amathathu 8,367 asebahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abafika phose inani elifanayo 7,894 sebaphepha kumkhuhlane lo. Emhlabeni wonke jikelele, isibhedlela seJohns Hopkins University City sokulabantu abafika phose izigidi ezingamajumi amahlanu 47 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala lisesikhwameni sikankosazana Henrietta Buswaya okuthiwa wayezama ukuyalithengisa kule Dubai okungekho emthethweni. Unkosikazi Mnangagwa wethule lokhu kulandela imbiko ethi wayelesandla ekuzameni ukuyathengisa igolide leli ubekhangelelwe ukuthi lizathengwa ngemali efika 330,000 United States dollars. Iphephandaba leHerald lithi unkosikazi Mnangagwa ukhala ngokuthi imuli yakhe ithethiswa sonke isikhathi ngabantu abafuna ukuyingcolisa. Uthi amapholisa kumele aveze ukuba okhulume lokhu ubejongeni. Amapholisa athi umnumzana Gift Karanda watshela abanye babo eRobert Gabriel Mugabe International Airport ubotshwa unkosikazana Rushwaya ukuthi igolide elatholakala lifihlwe esikhwameni sikaRushwaya lalingelikankosikazi Mnangagwa. Ukaranda weteswa icala lokuzama ukuvimba amapholisa ukuba abophe uRushwaya ukuba legolide engelamvumo lokuncedisa uRushwaya ukuthi athengise igolide leli ongekho emthethweni. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli ngokwethulwe ngunkosikazi Mnangagwa obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. uRushwaya ubothwe lamapholisa ambalwa akuqela awensitha okuthiwa ayezama ukumncedisa ukuba ayithengisa igolide eDubai ongekho emthethweni. Umculi werap obelodumo kakhulu eZimbabwe lakwamanye amazwe uCalvin Nhliziyo ungcwatshwe namuhla eLady Stanley Cemetery koBulawayo. Umnumzana Desmond Ntini isakhamuzi zakoBulawayo uthi bekulabantu abaningi abavalelise uCalvin wabulawa yimota engozini yomgwaqo ngeviki ephelileyo. uMike Hobe uzasethulela okuningi ngodaba lolu kuhlelo lwabatsha. Abantu abafika phose izigidi ezilikhulu 91.6 million sebevotile kukhetho lweMelika oluzakwenziwa ngolwesibili. Abavotayo basebenzisa iposo, amabhokisi okuvotela lokuya endaweni okuvotelwa khona. Zinengi izabelo ezivumela abantu ukuthi bavote kusetshenziswa indlela lezi. abangqondisa ukhetho lolu umnumzana Donald Trump lwaye umsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden bakhangelwe ukuthi bazaphetha ukukhankasa kwabo kusasa. Baningi abadabuka eZimbabwe asebevotile ukhetho lolu. Omunye wabo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu ohlala eSeattle esabelweni seWashington State.
Okukhanya abantu begijima ngakho yokuvota, ngithina ngapha sivota nge uyathunyezelwa wonke umuntu nje i-voters ballot awumeleli ukuthi uzuyicele kasiwacele. Ubusuzikhethela wena ukuthi uzavota uyevisela i-ballot box, i-ballot paper yakho masinyane kumbumelela ukuthi uyevota ngelanga langakhona. Kodwa mina hayi eyami i-ballot labangakwami sesewethu sesiwavisele ngabona sokuze kuthi eviki ebuyele sesayakhangela lokuthi ubona ukuthi i-ballot paper yakho itholakele yini. Kodwa abantu abakuqapheleyo ngapha abavotayo abavota ngamaphepha abathunyelwa amaphepha wabo kudala sikhangelela ukuthi abantu bayacebisana ukuthi kungaviselwa ungabusavisela iphepha ngepost uhambe uyefaka ema-library kumbe ema-ofisini lapho uhulumende akukhombela khona ngoba besesabela ukuthi i-post office ingaphuzisa amaphepha njengoba kule ndaba ezinkulu ezikhulunywayo ngokuthi amaphepha angekeli ukufika ama-voters ballots angayekeli ukufika mhlawelanga wasozabalwe.
Unkosikazi Ndlovu uthi sebencedisa okwamanje abantu abangakavoti.
Sizama ukuncedisa ukuthi siyavolontiya nje ukufona fonela emafonini uncedisa ukuthi abantu bayivota njengezindaweni ezikhatshana eziliziphithiphithi njengabo Wisconsin.
Umnumzana Dan Moyo umgcinisihlalo webandla le-MDC kule Melika elikhokhelwa unkosikazana Thokozani Khuphe uthi laye usevotile kukhetho lolu.
Ngivote eSouth Riding lapha eVirginia duze kwala engihlala khona. Iprocess yakhona ilula kakhulu. Uyafika lapho bekungela amaline kungithathe less than 10 minutes ukuthi ngivote. Uyafika lapho ubanikeza i-ID yakho ba-check ukuthi uyi-registered voter mabekuthola sebekunikeza i-ballot paper. Uyayithatha i-ballot paper uye ku-secret place laphana ukuthi uvote-ke i-secret ballot. Then ma uqeda lapho uthatha leyo ballot paper uyifaka ebhokisini lakhona elireader elile scanner esireader i-barcode ukuthi register vote yakho and usuqedile uyaphuma uyazihambela.
Uthi baningi abantu asebevotile kukhetho lwemelika
kulo nyaka. Baningi kakhulu abantu abayenze early voting ngoba ama-states amaningi avulile ukuthi abantu bavote early bengalindi ukuthi baye kuma polling station mhlaka 3 November ngelanga le election. I think lokhu kuzosiza kakhulu ukuthi kungabi lama crowds since iCovid isibona ihlasele la. So abantu ba interested ukuthi bave livote yabo ingene masinya bangazihluphi kakhulu nge Tuesday ukuyalinda emalayinini beze exposure so into enhle kakhulu.
Kulezabelo ezigoqela iPennsylvania, Wisconsin, Florida, Michigan, North Carolina lezinye okukhanya kuyizo okumele uTrump loBiden banqobe nxa befisa ukuthi bangene esikhundleni sikamongameli. Abanye abantu kwele Zimbabwe bathi balulandela kakhulu ukhetho lweMelika loba nje kukhanya engani kalusuze luguqule impilo kaZulu. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba.
Bakhona abancoma indlela ukhetho lweMelika olulungiselelwa ngayo, kube khona njalo abanye abachothozayo besithi kuyaxokozela okumangalisayo ukhetho lolu. Umnumzana Effort Ncube olandela ezombangazwe uthi luqakathekile ukhetho lweMelika.
Ukhetho lweMelika luqakatheke kakhulu empilweni yabantu beZimbabwe nasemhlabeni wonke jikelele. Ilizwe linamandla elincedisa kwezomnotho nxa ulobudlelwano obuhle lalo impilo ijwayele ukuba nhle, nxa kungelabudlelwane obuhle lalo ijwayele ukuba mbi ibe nzima ebantwini balelo lizwe. Kodwa ke nxa singadlulisela kubo abaseMelika sibukele kuyadonselwana ngendlela esingazange sayibona phambilini, kodwa asithembeni ukuthi kuzaphuma okuqondileyo kuhlonitshwe lokho okuyabe kube isinqumo sabantu kungakhathalekile ukuthi kuqonde ngaphi.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu uthakazelela ukuthi ukuthi amabandla aphikisayo akhankasa emphakathini njengebandla elibusayo.
Sibona inhlangothi ezincintisayo zonke bezikhankasa, zikhankasa ngokufanayo kungela oncindezela omunye, wonke umuntu bekhuluma lokho abona kungamnikeza usekelo okungafaniyo lesikubona kusenzakala lapha ekhaya, kubana abaphikisayo bavalela imihlangano, kuyatshaywa, kusetshenziswa ingatsha zikahulumende ukuncindezela. Emelika sibona wonke umuntu ephiwa ithuba ngokufanayo.
Umnumzana Believe Gawule owebandla lezanu PF uthi umkhuhlane we-COVID-19 ungamlahla phansi umongameli Donald Trump.
Wehlulekile uTrump indlela abambe ngayo indaba ye-COVID leyo, yenze abantu bagcina bevele bese bembona esengumuntu oyisehluleki. Kuncedisile ukuthi indlela yakhanye engumuntu ongatholanga umuntu ongamphikisa sibili.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-Movement for Democratic Change ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa, uthi ukuphumelela kokhetho kusezandleni zabantu bakwele Melika.
Hayi, ama-elections e-America azaba isiboniso ukuthi amazwe wonke bahambisa njani, ngoba khathesi sibona ngani i-America silahleka mpela. Thina sifuna ukuthi konke okwenzakalayo kube semthethweni, kungabile bandlululo, abantu bakhetha inketi ibakhetha abakufunayo.
Bakhona abanye abathi ukhetho lolu kalusoze luguqule lutho eZimbabwe. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Everton Nyoni ohlala koBulawayo.
Ngasikhangelela indaba zokhetho lezi ezikhona khathesi, ngibone ngani akutsho okukhulu ngamanye amazwe. Amanye amazwe ngabone ekhangeleleyo ukuthi mhlawumbe kulalwana umongameli, kodwa ke siyakwazi ukuthi okuvele kuhloswe yi-America kuyafanana, ngoba singakhangela wonke umongameli ongenayo wele America kulezakhe izimpawu ezaziyikhwezela. Injongo ye-America ihlala ivele ifana, akula ukuthi ungene uphi umongameli sokuzaba lenguquko. Inguquko iba khona kibo phakathi khonale empilweni zabantu be-America, kodwa ke kwamanye amazwe akulani lutho lokhu, ngoba imithetho ye-America ayintshintshi, ayiguquki, ihlala ifanana kungaze kungene umongameli omutsha.
Umhlaba wonke jikelele umelele ukubona okuzaphuma kukhetho lolu. Ngimele iStudio 7 woBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumakakasi athi 909 AM, 4930, 6175, laku 7255 kHz ku shortwave.
Sikhangela kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abamningi kwele Melika bathi bakhathazekile ngokhetho lukamongameli oluza kwenziwa ngolwesibili. Bathi sebediniwe ukukhankasa okwenziwa ngabancintisa kukhetho lolu. Umongameli Donald Trump lomnumzana Joe Biden banqikelana kukhetho lolu ngolwesibili. Umongameli wakwele Tanzania umnumzana John Magufuli usenqobe kukhetho olusanda kwenziwa, wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula amajumi ayisitshiyangalombili ekhulwini, 84%. Abaphikisayo bathi ukhetho lolu alwenziwanga ngemfanelo. Okwamanje sike sizwe ezamasiko. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa lonkosikazi Sakhile Line uMadube, ingcwethi kwezamasiko esintu. Madube, sakwamukela kuhlelo.
I'm so busy.
Singathi ke kulabo obabakazi bangasekho khona bagcina betshelwa ngobani ngaphandle kwabomama.
Yabo abanye bebusi babaye babuza kubangani, abanye bezama ukuthi bagcinisise benzeni bebebodwa but omama athethi umama nogogo yabantu esebedlala imindima ukuthi na uthi umabakazi bakho bebekazingaselaplanisomeziseni yokumama mama ugcini umama wakho seza kulahlekile njalo akho zakuidenti eningi kuzakunithi kayita njengomzali sengifike lokhu kubi lokhu kakubi lokhu kuhle lokhu kakuhle nakubabakazi abanye but kwezinsuku kuvama umama umama uyathatha umntana kwenkazi nahlalela phansi amelile amelile amtshengise indlela ukuthi lokhu kwenzakala so lokhu akwenziwa so lokhu yenza so lokhu akwenziwa so hhayi ma uhambile uyalayela hhayi ma uhambile ungabezi so hhayi ma uhambile
Sikhathi vele kumele becithisweni.
Abantwana abangamankazana izinto ezibazisekisayo ziyinto eziningi ezishaqeleni. Okokuqala, umntwana wenkazana uma eseqalisa ukuthomba, kumele umfundise, imtshengise ukuthi nxa kuyukuthi ekungeni lezinto ezokuthi sithomba. Izintanami abantu abangobaba akufanelanga udlalele eduze kwabo. Lapha umuntu ongaba mayesivumele ngenze so umuntu ongaba mayekubamba lapha kumele ingavuki njalo kumele ukuthi nxa umntwana wenkazana esiphasi ngendleleni ipekuyakabe sesenza ukuthi umntwana kele kumele umfundise engenzii naye khula azokwazi ukuthi lokhu kwakusakwenziwa umntwana wenkazana bese kuyenziwa umntwana wenkazana ngalokho ngikwenza kumele angithaba mngena kudinga izinto ezinye so umntwana wenkazana kumele eziphase.
Ye kodwa kuyasebenza isikhathi sonke kumbe akusebenzi?
Kuyanga ukuthi umntwana umntwana onjani kuyanga ukuthi sigogogogele yini simange sagogele ngathi sesinomile kumele sesifika sigoga sigogele hhayi asigogele but ngavelikazi ukugoga sisemange siyagogela nje sigogele kuhle hhayi ngumntwana olalelayo ayi ngumntwana osemphatha ayi ngumntwana ozaziyo ayi ngumntwana oyazi imvelaphi yakhe ayi ngumntwana onesiko elihle onesisasenzi engumntwana olandela uthixo wabazali ekhaya.
Phosela ukugcina Matube.
Hayi siyabonga kakhulu but sasesithe babakazi nxa besasekhona abangabi lowo mkhwayi zingela lokungabi lomusa abantwana babane wabo kumbe abantwana basekhaya beze babakazi abasebise kuhle bahlalela kakhona sibabafundise indlela babatshengise ukuthi lokhu ngezikubesiye kuhle besiba kuhle sisanjani.
Sithatha le ntuba ukuthi sibonge unkosikazi Sakhilelile Madube le yincwadi kwezamasiko esintu. Madube sibongile ungadinela kusasa mama.
Babethethela amazwi gcina amasiko wenu owangusenziwe mani.
Okwamanje sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami linkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Bazalwana abathandekayo sahlangana njalo namhlanje njengenhlelayenza ngamasonto wonke ntambama sizwe sabelane ilizwe eliyavuselela umphefumulo yethu. Namhlanje ke ilizwi lethu sihlangana lalo encwadini yabaseRoma njengoluba kaPawuli isahluko sesificaminembili indima yamashumi amathathu lanhlanu sisiya kuma endimeni yamashumi amathathu lesikhombisa abaseRoma 8 verse 35 sisiya ku 37. Ufundeka kanje: ngubani ozakusahlukanisa nothando lukaKristu na? Noma ukuhlupheka, noma ukubandezeka, noma ukuzingelwa, noma indlala, noma ukuhambaze, noma ingozi, noma inkemba na? Verse 36, kulotshiwe ukuthi ngenxa yakho sibulawa usuku lonke, sithiwa izimvu zokuhlatshwa. Verse 37, kepha kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ilizwi leli uPawuli walibhalela abaseRoma esebone ukubana abantu baseRoma kuningi okokubakhathaza kuze kufinyelele lasekho ekolweni lwabo ngobana umphefumulo umbe inyama umbe ingqondo xa ingahlalisekanga kuningi okonakalayo uPaul wakhangela abantu baseRoma wasezibuza ukuthi kambe laba bantu sibili uthando lukaKristu baluzwisisa yini ngoba uyatsho esebona ukuthi abantu beRoma babehlupheka njengoba silakathisi siyahlupheka singaza kese siwuqede osihluphayo sihlupheka njengemndeni sihlupheka njengomphakathi sihlupheka njengelizwe ukubalisa yikuthanda ngikhuluma kunjenje ezakho inhlupho uyazazi lawe uyatsho uPaul uthi kambe sibili ngemva kokuhlupheka kulo ukuncindezelwa noma ukuzingelwa noma indlala indlala-ke azikhulumi ngayo akekho umuntu ongathini indlala kayazi ikakhulu kule minyaka kwelileli elakithi indlala idlala ngabantu uthi lanxa kutholakele okuncane sibuye sihluphane silethe ukuncindezelana ngokukhethana kulokhu kudla ikakhulu abahlala ezabelweni ngokubana sivele singabantu bokuhlupheka sithi sihlutshwa zinhlupho ezinye indlala isihlasele sikuncitshwe lokho abanye abakutholayo sizwa njalo laba uPaul uthi kambe sengitsho nje lazo izambatho into zokugqoka abanye abantu ngabalakho okokwembatha mbokokugqoka ngobana imali ngabalayo kangitsho laba abahambaze ngokuthanda ngitsho laba abahambaze ngobana empeleni behluphekile beswele ukuthi kwenzakalani empilweni zabo uyatsho uPaul njalo uthi ingozi noma inkemba na ingozi ziningi kutsho ukuthi langesikhathi sikaPaul kubo abantu baseRoma iy'ngozi zazivele zikhona inkemba ludubo njalo kumbe ukuzingelwa njengoba esitsho ngaphansi abantu bezingelelwa izinto abakholelwa kuzo ukubana zinhle kusona zizimbi kwesinye isikhathi lapho ekugcineni abesesithi kuba kukho konke lokho siyanqoba nokunqoba ngowasithandayo owasithandayo asiyobani asiyomkhokheli esihlala laye asiyobhishophu wethu asiyomphatha intambo sengitshe labo omongameli kayisibo abasithandayo owasithandayo ngukristu esihlala kuye ngokholo langothando nkulunkulu asisizeke asikhulekele nkulunkulu ibalathi ukholo lwethu lunganyikinyeki kuwe lanxa zingena ezinkingeni sihlalela kusukela manje zuba naphakade amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkanhla thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo ungadinelwa kusasa sonke isikhathi sohlelo lwabatsha
Lingali tshona njani mthokazi muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje namhla kuhlelo sixoxelo butho lezwi Khosenyathi ingcwethi kwezamasiko sixoxa ngempilo kaKelvin Mgcini Nhliziyo umculi womdumo wehip hop obelodumo kakhulu kweleZimbabwe lakwamanyamazwe uKelvin ubhubhe ngeviki edlule
Ngiyathi ngiyakwamukela kuhlelo awungitshele okuningi ukuthi namhlanje emngcwabeni kaKelvin izinto zihambe njani
abantu bambekile umfo wabo uKhanzi ubulawayo uSumile ngobuningi bakhe lami ngisizwe ngikhuthaze ukuthi ha kristu umuntu wakithi layo ubekiwe kwamhloniphile ngangithi ngiyafanisa ngikhayela ukuthi fose lokhu labantu abangu-500 amphitheatre inkokheli zamasiko zakobulawayo zonke ongazicabangela bezikhona abengatsha zikahulumende laba bekhona osomabhizimusi labo ikakhulu ontanga kade bethanda umculo kaCalvin bebebuthene kuwe umcimbi sibili omuhle ukuthi abantu bakhulume kusenhliziyweni nasemoyeni yabo ithemba layo lapha lele khona uzizwa ekhukhumela
awusitshela umbono wakho mayelana nge-contribution ekaCalvin nxa sesikhangela iy'ndaba zokuthuthukiswa kwamasiko kwabantu abavela emandebeleni
ibulawayo ilohlupho lokuthi abaculi bethu kwandise ukulandula ukungasekelwa ngabantu bakobulawayo uzananzelela ukuthi umajayivalo ulavumo laye wathiya ezemculo ekhala ngohlupho lokuthi abantu bakithi labangisekeli.
They wanna do me like my driver. Wanna chase me up the city with me.
Lamu itinji lumu wekut eshu kalvini maneng ama shuza kaya wasu wola etwa napo wakunga vila wantu abaya mati wakunga wantu asana chi abanga inda wabanda abalu chwani but abanda kete yekola lamusha with church service zuku nitindu wekut eshu kumuntu wa segelo rangaga aluba u segelo lulu walu tola esapila vebuza wa mnanji wata wunga senani yuko kukona usifa ingove china esisele wekut ayikati wii yese na weza kutu umkaratwa lawayo asekele abaculi labadlali bakhe ngendlela elobunono kwenzela ukuthi siziphilise ngalokho esikwenzayo. Ngikuthetheke kulokho engibona kusenzakala emalangeni amabili amathathu ezileyo yukuthi ama-artists akobulawayo alakho ukuthi abambane selokhu kwabikwa ukutshona kwakhe evikini edluleyo. Ngibonile inkokheli zamasiko zisebenzisana njalo lemphakathi ekuhleleni uhlelo olushonipha ukunikeza uZulu umculo omuhle uCalvin akwenzayo. Kube lama roadshow izolo bengikhona imini yonke umgqibelo sibhoda ngamalokishi izimoto beziziningi abantu bephatheke emcimbini bethakazelela bechaya ingoma zakhe. Namuhla njalo ngokufanayo babuyile abanye bafaka system amanye amankampani athenga ibhokisi abanye basapota ngama-graphics lo lalo ukhethile afisa ukuthi ancedise ngabo. Engikubona kuyinto enhle eqakathekileyo ukuthi uBulawayo njengezihlela uyi-cultural capital uzafuze akubambe khonokho siyiqinise isiya phambili ukwenzela ukuthi ezomculo nemidlalo jikelele kuthuthukuye kusiya phambili.
Hayi siyabonga mnumzana ngiyathi ngamazwi akho.
Hayi siyabonga mntana.
Owamadinyakhala ngoba ngijabukile inhliziyo ehlungu ngoba yephukile.
Bulemuli eZimbabwe ngitsilanga leso silahlekelwe liqhawe langempela. Silukuqiba lapha uhlelo lwabatsha sengitshaya phansi izulukandaba olevalisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Hove. Thakazo muhle Zimbabwe muhle. Wathi ngilichiye ngengoma kaKelvin uthi goodbye.
Ngumoya wami ungiphule inhliziyo. Ngobanza ngembene xesha nokuthi goodbye. Goodbye, goodbye, goodbye. Goodbye, 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 goodbye. The day been till the good years. The day been till the good years. I'm feeling a time I couldn't help it, but couldn't wait to hold you in my arms. Bigger when they be from Gokin. Bigger when they be from Gokin. If you're not the Sally Pals, I couldn't wait to look into your eyes. Oh, I'm hiding your color, no, I'm your double gate. If you see what's wrong, no, I'm your police. Oh, when Dalley got a cigarette. Why are you touching so bad? Oh, I'm hiding your color, no, I'm your double gate. If you see what's wrong, oh, when Dalley got a cigarette. Why are you touching so bad? Ubuhlungu moyo wami ungephule inhliziyo ngokushiye ngingedwa lala kahle ngethando sami. Ubuhlungu moyo wami ungephule inhliziyo ngoba nzange mbe nexesha nokuthi goodbye. Goodbye, 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 goodbye. Obanzang and Ben Eclash and all good. Goodbye, 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 goodbye. Obanzang and Ben Eclash and all good. Long and Billy's cutting.
Siyabonga kakhulu Mike Hove. Singakagqibi kuhlelo lwanamhlanje, wothi sikhangele ebesilazo. Kulo muntu obulewe yi-COVID-19 izolo eZimbabwe osekunabantu abedlula amakhulu amabili 234 asebabulawa umkhuhlane lo. Unkosikazi Auxilia Mnangagwa uthi kasilo lakhe igolide elatholakala esikhwameni sikankosazana Henrietta Rushwaya okuthiwa wayefuna ukuyalithengisa eDubai okungekho emthethweni. Siluqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Olivalisa uGibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.